Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku 18 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGood West esiza kwenza ukhetho lweby election ngenyanga ezayo.
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibesikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiyenzele iZANU PF.
Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilizelwe izakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu ababulewe ngumbane.
I-climate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi uma kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele.
Inhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala emaphandleni ARTUS ithi uhulumende sokumele abhadale izisebenzi zakhe imali edlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga.
Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxala ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiya ku-section 65 osivumela ukubhikitsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGood West esiza kwenza ukhetho lweby election ngenyanga ezayo. Umongameli Emerson Mnangagwa wafaka ilanga langomhla ka 11 kuLwezi ukuthi kuvotwe esigabeni lesi kulandela ukubhubha kukamnumzana Christopher Mutonori Rhodes owabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho lukaNcwabakazi. Ekhuluma lomsakazo weZFM Stereo izolo, umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka uthe inhlanganiso yakhe izaphathisa ibandla leZANU PF nxa lingafaka isicelo. Sixoxe lomsaka olandula ukuthi inhlanganiso yakhe ilobudlwangudlwangu.
Thina njengenhlanganiso eye Forever Associates Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla leZANU PF lisibize ukubana silincedise, ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi-affiliate umntwana leZANU PF, sikhona ukubana iZANU PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama-election. Ngakho ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama-volunteers ethu awe Good West bakhona balindele ukubana iZANU PF isitshele ukuthi sihambe njani, sisebenze njani. Ngamafitshane thina ihlanganiso yeFAZ ikhona ivula amehlo, ivula indlebe, imelele uncedisa ibandla leZANU PF.
Manje njengoba abantu abanengi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho, liza kuthatha njani lina lokho?
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibesikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiyenzele iZANU PF. Ngakho ke ibabe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthwa iFAZ isincedisa njalo kuma by election. Sikhona ukuncedisa kuwonke ama by election engabe khona, bizwa siyancedisa. Asilani lokuthi ilaba bangasithandiyo bakhulumani, bakhuluma njani ngathi. Siyakwazi ukuthi kuningi kade bekumele bekwenze, befunga ukwenza okwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli. Ngakho ke babe bekhuluma okubi. So thina ibandla lethu eleFAZ or inhlanganiso yethu eyeFAZ, thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo ethokozelwayo ngoZulu leZANU PF.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka umkhokheli wenhlanganiso yeFAZ. Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilikelwe izakhiwo kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu abatshaywe ngumbane. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi bengahlanyeli kodwa bethathe leli thuba ukuphendula amasimu abo ngoba leli zulu alisoze line okwesikhathi liyinsewula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ababonisa ngeze science lezo cwayisiso bekhuluma ngento ethiwa yikuguquka kwezomkhathi okuthiwa yiclimate change. Yizo izinto lezi sizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo ongalandelelekiyo futhi nxa kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele so yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqotho kubelo le monakalo o izulu lakhona linxa lithe lana line litshiye lidale umonakalo omkhulu. Ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi i-climate change ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature umhlaba usutshisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu outer space elangeni usibhobokile kumbe isivuthukile ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo intuthu esithunqiselayo esithunqisayo ngama-industry ethu lezimota. So yikho okutsho United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi climate change ikhona.
Sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ngani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathini ngalokho?
Yikho kuboneka khona okutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona libe libuye kangamandla libe lolaka libe leziqotho kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazejwayelanga?
Kusase ngumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa i-adaptation baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Ngithike emaNdebeleni ngapha abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu lengendlela esilima ngayo abantu bese sikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha sibhubhuda umhlabathi sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani lamazwe athuthukileyo ama-developed countries wonke umuntu sesithenaka kubuyelwe ku-state sendalo kungabile industrialization. So kusikhangela ukuthi abantu saqhubeka sifundisana labo senza imikhankaso sisebenza lengatsha zikahulumende lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo lamankampani ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka uyanjalo uqhubeka uguquka basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba umnyaka ususiyaphela inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi kumele izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala ziphiwe iholo elingamadola adlula inkulungwane i-$1,260 ngoba ukugugudeka komnotho sokundlondlobala. Isilinganiso semali efunakala ukondla imuli elabantu abayisithupha isingamakhulu ayisithupha 6 million Zimbabwe dollars, sinyaphinda njalo 600 US dollars kumbe 2.4 million Zimbabwe dollars. Kodwa amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende zihola imali engamadola angamakhulu amathathu US$300. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala sikhangela umnyaka vele ususiye kuphelele, but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi, over datum line $600, i-basket for FM Love 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyele emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende, particularly ababalisi, RTGS bathola 700,000. Nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu, iyabe kubo 30% plus. Sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line, yokuthi vele ungabi ngumyanga wenu. I-poverty datum line ime ku-$600, isebenzi zikahulumende thola 300, meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile. Esikukhangelayo asikhangeleli ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle, sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu. Sizwe abanye bekampeyini ukubuza ilizwe, besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi, nyika enobakwa nebene bayo. Aba obene belizwe yibona aba badubekayo phandle, okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi i-diamond lelo kuthiwa yi-2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani. I-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini? I-basket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwaphila nge-2.4, kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700 and something US dollars, bakhatshana lokufika eduzane. Kahle kahle tsho ukuthi sisadlala empilweni, sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savota. Abantu esibavoteleyo babuya bengugovernment omutsha, ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu baba badubekayo, but kathesi ugovernment lwana uzimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena.
Manje pho, njengoba kukhanya selike layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba, kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo?
Thina njengezisebenzi sikhangela uhulumende njengohulumende omutsha. 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha. Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiyakikho section 65 osivumela ukubhikitsha. And nxa uhulumende omutsha yena lo oka 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi ziyilokho, izisebenzi siyabumbana njengakathesi, sikhangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi, uhulumende mutsha kumele ayethuke ukuthi izisebenzi kazihole. Nxa yena engaphuza ukwethuka, izisebenzi zezizamkhumbuza sezizithethe isinqumo sika-section 65. I-section 65 uyasivumela ukubhikitsha, uyasivumela ukutoyitoya, uyasivumela ukutraka, uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuyi emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abahlanu ababhubhe ngemva kokutshaywa ngumbane ngesikhathi kusina izulu lesiqotho ngomvulo. Oyedwa ubhubhe eGokwe kuthi abane abemulinye ngabeBuhera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe uTafadzwa Kavinga owekaloma ngemva kokugamula wabulala omunye undoda kade ecabangela ukuthi uthandana lomkakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonani wasaka balaleli baka yeyi kwelakithi leZimbabwe sekude uze sinqobe lempilo ngoba mase senabantu abanjabo sengizwe thaba abathi ababhekele nje kuphela izisu zayo ukuthi kungathiwa nanti qatha yenza lokhu yenze lokhu abantu abanjabo sengizwe thaba nalesi sikhulumeli sakhe lesiphalikhaliphandibhugeni akude la esiyakhona ngoba nanku bazisukelana bamakana letriksi itriksi yayisiye nebhola yebo kukhona izinto abazihlolayo kodwa ngithi ngabe bayekile izinto zetriksi bafona uma kwabo lokhu abaza kwenza abantu bebone bekuthande nxa bekujabulela bebanani manje kathesi baphenda ukudiliza nje itriksi ngoba bephiwe imali yizando khaliphani ukhaliphani kugeneza ezingathi uyakwazi ukusikhulumela esikhulumela ngaphi izinto zisonakala kangaki izami iganga ngathi kani waye bengamaki izami ibuye lebhola ngoba lapho kuyaze kulunge khona lela ilizwe hayi abantu bazalilahla ithemba ngeke lilunge lela ilizwe ngoba ligcwela inkohlakali zabantu khaliphani bhugeni lalo usengezo chabantu bakhohlakela abadala labo akulalutho abalulungisayo bamosha wesi kungathi uyalungisa le itriple sibe kule bantu besibhekele ukuthi lingazama ukukhipha izalo yona baniki izano amandla
hayi siyabonga sekwenzile usekhitha general wezanu hlangelele ukuthi umgenza uzayikhipha le 70 leyi njalo khangelele ukuthi usekhitha general uzaqhubeka arikhole futhi abanye njengoba igemu edlalwayo khathele ngezanu PF bedlala amagemu okuthi okungahlonitshwa ongahlonipha abantu so usekhitha general wezanu sekwenzile 70 kumele iphume so siyabonga umasinga ngilapho kobulawa iphumule emadokini
istudio 7 sabonani salibonani lonke emakhaya nasemadolobheni yazi into engiyithandayo mina ile nto enje eyenziwa uthabangu nokhaliphani phugenge ngaloo le nto le ngiyayithanda le ngiyayithanda kakhulu noma bekhona abanye balokhu bebuya ngokugxeka okhaliphani bedie disenthathi kwashwa kwenzakalani mina kodwa le nto ngiyayithanda afuthi anginxusi bani ukuthi siyithande if wena unengqondo ezipheleleyo ungemathipheleland kunokusebenzisa kahle ingqondo zakho umamele ukuthi labantu bakhuluma ngani nawe futhi uzoyithanda ngoba lamadoda alwela ukuthi singasetshenziswa ilezi zinto zempumalanga lezi zingasihambeli phambili ezintweni zisikhethele abantu ukuthi la thina masitha kube nje bona bathi hayi yayiyithi esiphambili sifuna kube nje yinto le amadoda la alwa ngayo nawe kade ungakayizwisisi awuzame ukuyisisisa kahle ube lesisombululo obususithi ukuthi wena uthanda ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga na kuyo yonke indawo ufuna ukuthi bakukhonyele na mangabe ufuna bekukhonyele continue ke bekukhonyele thina ke singafuni lokho nathi sizohamba nalabo abantu abangafuni lokho
studio 7 njana abalaleli nabalandeli bonke jikelele sizwa nje ngezindawo zokuthi uzoxotshiswa namalozeni ayezalo ababaxotshe special njengabantwana babomnangakho ababakhiphe kwenze ukuthi ilizwe libonaka ukuthi ilizwe akusikhampani ilizwe labantu nabo umuzi wakomnangakho antame kuyikampani yabomnangagwa ukuthi kibuliswa isitina sikagiliti khona iso silibulisayo daya abayenze kwanani njalo abaxoshwe be-TCC
umsakazi minjani umsakazi we-studio 7 hayi thina siyaphila nje sibona imvula lana kule South Africa eloku inetha maqeda kunetha yenza umoya umsakazi ingachitha isikhathi ingene kuleyo kugqotshiswa kwamalungu asephalamente alaba abantu abayi-2 usengezwe shabangu loyo nalo omunye we-ZANU PF yazi ngithi abantu abayekele ukudlala lokho abakwenzeka kudlala impela badlala ngesikhathi sethu isikhathi sokuthi kusetshenzwe kusetshenziselwe umphakathi owavothayo usithi uvothela abantu obathandayo. Baqale babangisana ngokuthi iKZN PF iqilibezela. Manje sibuphumile kuloko okuqilibezela, manje sebegene kuloko njalo futhi okokuthi bona afuna ukuxoxisa amalungu amaparlamenti. Pho kuyosetshenzwa nini? UZulu uyosetshenzelwa nini Msakazi? Uyosetshenzelwa mhlaka 10. Yazi lento eyenzakala eparlamenti ngathi umandlwane nje. Kudlala umandlwane nje ngempilo zabantu. Abake beke nje ukudlala ngabantu basebe bahlangane bakhulumisane. Labo bakhethwe eparlamenti ngabantu kwathiwa bazobamela eparlamenti. Ababayeke benjalo. Nalabo beze NPF abakhethwe ngabantu kwathiwa bazomela aba umphakathi ngaseparlamenti. Abayeke benjalo. Hayi lento leyo ukuthi manje ukuthi lomacashelana kuyaqoshwana kuyaqoshwana. Ngiyayibona kodwa lento leyo ukuthi isikhathi siyahamba. Uma isebeqalile ngoba ovele ilizwe lethu limdlondlobele limadlondlobana nje imali indlondlobele nje ingenye indlela. Kodwa ke into abalako bebhizi ngayo yokuthi babhizi baqosha amalungu eparlamenti kuzoba siza ngani khona lokho. Ngiyayibona kodwa into enzakala ezweni lakithi. Umbuso ngathi la abantu bezwe lakithi bahlulwa nje umbuso nje. Umbuso ngathi uyabahlula serious. Ngiyabonga Msakazi ngena wamaningi dankile.
Studio 7 litshona njani basakazi nabalaleli. Lokhu osokwenziwe kuZANU PF ukurecola ama-members of parliament ayi-70 akumangazi. Uma ungayibhekisisa kahle lelo daba indlela okwenziwe ngakhona uqale uChabane wabiza abayi-30 namhlanje Manyika urikhole 70 amalunga ezana PF kubonisa sobali ukuthi liqhinga lezana PF ukuzama ukususa amanyala abawenzileyo ngokuriga. Sebebonile ukuthi babanjiwe ngobugebengu ababenzayo kuma elections. So le kuyindlela yokuthi bangaziyanisi ngoba umibiko ezeke lesede AU European Union bavele bachitha ama-results okhetho. So mnanga uhlanipha kakhulu ungangukuthi uzama ukuthi angazifaki amehlo abantu bashaya kwenziwa kanje. So akusonto okumangazayo kuliqhinga lezana PF ukuthi kube lokhetho olutsha eZimbabwe. So iqiniso lele ngiyabonga okhulumayo ngozinja ziyamgogoda.
Salibonani, salibonani kustudio 7 ngibingelela bonke abasakazi abantu bakithi Zimbabwe. Besicela ukuthi nganithwa kwenza ukuthi sincediseke ngokugebhelwa idamu endaweni yaselugamba kwesikhobokhobo. Inkomo zakithi ziyahlupheka ngamanzi sibhompela mchokotho. Siyacela ukuthi nganithwa i-government ingenelele nabantu abangasixhasa nje kule damu elaphekwa kudala lamanje lokhe kunjalo kungakayenziwa kodwa siyacela ukuthi sincediseke lapho endaweni yaselugamba amanzi ayedlula. Sifisa nje ukuthi nganithwake bambeke ahlale inkomo zinathe emchokotho. Labantu abangakwanisa ukuthi kube lezi ngadi bangavula amabhizinisi abo ngokulima kodwa silamanzi.
Studio 7 njani? Ya, ngizothanda ukukhuluma kancane. Abantu ukuthi abantu bakithi eZimbabwe kabaqedisisi njalo kababona ukuthi izani basebenzisa ngendlela ezinye. Kanti somunye uthi uchaba ngakho right sibili setshenziswa izani kweqiniso sibili. Ukhathese bathi uyichamisa ngokhanda ukule khandelomi leyo ngontando kayiphiliswa. Lo Tsongarai batsho njalo befuna ukudiliza iphathi ye-MDC lakange bakwanisa ukuyidiliza. Khathese befuna ukusebenzisa lwana isystem yabe yadlulayo futhi ukuthi kuchamisa. So abantu bakithi eZimbabwe bengakuvumeli khona lokho. Umbuso kamnanga kungcolile ngaso zile right kazange wabusa indlela enhle umnanga kwazoza kuse futhi indlela e-right ebantwini. Khathese ithi yenzakale ezimbabwe ngamatope kuphela kusende kusohlelo kani kuqatshwana ngasakucabanga umnaka kwangikhona ngokwelizwe sesikhangele lokwabo uhlale kuqotshwa abantu kuqotshwa abantu kusenza ngikho kwakhe kuphela kwazi kathesi abantu kulizwe lifile liyonakale nakacabange lutho kuphela bacabanga ukudiliza amaphati bacabanga ukuthi kuchanesi ucabangani khathesi ukukhuluma ukungcola into eyaziqeda kale into zezimbabwe amatope amanyala abantu abadala benza into zamanyala lezi kuyayiyangisa kulalizwe elibuya kunje lifana elamaphredenifaka wezimbabwe layidoti lanenzakalayo. Umbuso wezanu ungcole kakhulu ungcole kungcola ingcekeza sibe ngiyabonga ukuphuma ngosibanda ngole Botswana hleyi kuyakucaphula kwento kwakithi lokho.
Lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwize Melika, uMongameli Joe Biden ukhangelele ukuya kwele Israel lamuhla ngesikhathi kulembiko ephikisanayo eyokuthi ngubani obhombe isibhedlela seGaza lapho okubhubhe amakhulu abantu. Ngemva kokubhonjwa kwesibhedlela, inkokheli yele Jordan ebikhangelele ukuhlangana lo Biden ihle yathi engazafika elizweni labo. Ele Israel lithi ayisilo elibhombele sisibhedlela lisethesa icala amabutho eHamas lawo akuphikayo lokhu. Uhambo luka Biden lukhangelelwe ukutshengisa usekelo lwe-Israel lokuphathisa ele Gaza ngoncedo lokudla lemithi. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi le eHamas le-Israel thina lathi sikhule ivele ikhona. Kuyadanisa ukuba abantu asebaxabana isikhathi eside singaka lokho bengakatholi indlela yokuthi behlalisane. Bona nje ikuthi i-situation yakhona seyaba ikuthi kulen one side is very powerful, other now totally vulnerable power. It will take e-willingness on the powers that be, i-America le-Israel, to ukuthi treat the Palestinians njengoba lathi ekhaya sikhalela ukuthi ife enzeni treatment njengoba abantu nje umhlaba omkhulu sihlale. Udaba lwabo lolu asazi ukuthi kube luzalungiseka njani. I-Christian quarter is the one that gives the Israel a lot of power. Yona i-Israel bona amaJuda nje yena benze kind of an situation yakhona asazi izalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa sokulokungahlaliseki kwabantu lapha kwele Melika ngodaba lwempiyonale osekubangele ukubana olunye usane lubulawe ngoba abazali bengabesimuslim. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo elizweni leMelika?
Uyabona lapha eAmerica vele i-anti-Jewish sentiment ibivele khona. It has been very strong. The Nazi Party was very strong lapha eAmerica. During World War II, ikwi America yadinga ngenelanga World War II amaJuda ebulawa. Yaze yangena isibhonjwe iJapan. Otherwise, there was a very strong lobby ukuthi iAmerica ingene on the German side. Yakhumbula ukuthi ubaba kaJFK was ambassador to London. Niwathengisela amajelimani. And fast forward, size lapha, yakhumbula uTrump lapha namamatches lana eCharlotte unkazana. Lana azaxutshwa imoto ama right wing matches. Uyakhumbula ukuthi their chant was Jews will not replace us. Lapha asiyonto entsha. Into is one of those things iAmerica has angifuni ukuthi it covered very well, but ezingekho ku mainstream news kodwa ezazakalayo ezazikhona unfortunately.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
la la malumo sikhosi dlala usikhosana esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singake ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGood West esiza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo. Izulu lesiqotho libulala abantu abahlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.